Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu eGwegwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, ubikwa ukuba usekhethwe ukuba akhokhele ibandla lezombusazwe. Abakumanyana we-Political Actors Dialogue bathi kumele kube labadabuka kwamanye amazwe abazohlolisisa ukhetho oluzakwenziwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2023.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi.
Ziyakhala izakhamizi emaphandleni ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu.
I-transport akayitholakali, sihamba nzima masiku eplam.
Namhla kugqitshwa imidlalo ye-Basketball Africa League kweRwanda. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bekuleli abantu abahlala eGwegwe bavalelwa ezindlini kuhlelo lwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komgaga omemetheka ngamandla owegciwane le-COVID-19 osanda kubulala umuntu edolobheni leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi eGwegwe bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lolu kulandela ukubhubha komuntu obelomkhakha wegciwane le-COVID-19 obulala abantu abaningi kwele India. Umnumzana Alex Thomas Womela uthi abantu kabenelisi ukuhlala ezindlini ngenxa yokuthi bayazisebenzela emikambo lezinye indawo.
I-lockdown yethu is late. Yafa ngo president but abantu bayahamba. Ya abantu bayathengisa nje. Bangena etown bayangena ema location bayathengisa. So ukuthi abantu lapho ukuthi ukutshontshela kuphela isikhathi.
Umnumzana Wilbert Ndiweni laye ohlala enkabazwe ulombono ofanayo.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa. Ukuthi sibavalele endaweni eyi-1 kungela something esingabanikeza yona. Since kungela usizo olunjalo, it's very difficult ukuthi abantu babe endaweni eyodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jabulisa Chuma, esinye isakhamuzi seGwegwe.
Okwenza abantu bagcine sengena esitaladini bedinga ukuthi bathengise lokhu lalokhuyana, ukwenza ukuthi bathole imali zokudla. Bathole imali yokugcina imuli zabo. Yikho kusuka bese kuphambanisa njalo indaba le ekhulunywayo ukuthi abantu kumele singahlangani singathindani kakhulu. Ngathi kuthiwa i-social distancing. Iyahlupha ngoba abantu ukuthi bahlale ezindlini yakubana kudla.
UChuma ufisa ukuthi uhulumende angenele ukwenzela unceda ababhekane nenhlupho ezijiyeneyo edolobheni leli.
Ngoba ungakhangela kwesinye isikhathi ntambama uzabona abantu sebegcwele ezitaladini bezama ukuthi bathengise ngendlela singabasola, but uphinde njalo ukwazi ukuthi indlala udoko lwesisu lunzima kakhulu. Ngokunjalo ngikhangele ukuthi ngabe kuyenza bakuthi uhulumende ancede abantu bathole ukudla.
UChuma uthi umkhakha wegciwane le-COVID-19 wenze abantu abaningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Ngithe ngifuna ukuhlatshwa mhla ka-20 ngaya eklinikhi ethiwa yiZibagwe eklinik. Ngathola besitika bala, ngasuka lapho ngaya kwenye iklinikhi njalo eGwegwe khonapho duze kwe-City Council ethiwa yona i-Old Davis. Ngathola njalo la kubetha akula. Ngabuza njalo ukuthi uma ngingayisibhedlela ngingayithola yini, bathi isibhedlela kakula, e-General Hospital lakho kakula. Ngazofonela kwenye iklinikhi embizo, yikho engeza ukuthi ingaze yithola khona, ngahamba ngahlatshwa khona ngale. I-vaccine leyi ayitholakali especially yokuqala, ngoba sekulanto abaningi abafuna ukuhlatshwa kulandela umkhosi lo bekhona ukuthi i-Indian variant ihlanganise ikhona eGwegwe.
Iziphathamandla ze-council yeGwegwe zalile ukukhuluma ngodaba lolu, kasenelisanga lokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini babo. Uhulumende uthi bayakulandela konke okwenzakala eGwegwe. Kusenjalo sekusilela amajekiseni okuhlaba abantu elizweni lonke jikelele ukwenzela ukuba bazivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 666,786 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe kuthi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 335,679 sebehlatshwe okwesibili. Uhulumende ufisa ukuba kuhlatshwe abayizigidi ezilithumi 10 million. I-COVID-19 seyabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1594 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, kubikwa ukuba usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezombusazwe elisanda kubunjwa elibizwa ngokuthi All People's Party. Umnumzana Sebastian Muvumbi okubandla leli utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uNdlovu ukhethwe nguZulu ukuba angene esikhundleni somkhokheli webandla leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodabulolu loNdlovu obengakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngesikhathi sisiya emoyeni. Abamele amabandla atshiyeneyo abakumanyana wePolitical Actors Dialogue kumbe iPoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Kulaba kubandla leZANU-PF abathi kabasizi bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-Electoral Amendment Bill iyaphanyekwa ePhalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengeZimbabwe Electoral Support Network, amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu. Kodwa kukhanya ngani eleZANU-PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela leZimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokhrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni. Lokho ke kuyabe kuyinto esichayisa ngovalo ukuthi kanti ibandla elibusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe liyabe lihloseni, liyabe lifihlani, liyabe lithuze ndukubani emqubeni.
Lokhu kusekelwa ngusenator Khalipani Pukeni.
Laba babizwa kuthiwa ngama foreign observers kuma elections ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho beluwathi babiza ngesilungu free and fair, ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela ongaleyana indlela. So babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona.
Umnumzana Kwanele Hlabangani, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni le uthi ibandla leZANU-PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisa ukhetho elizweni.
Ngithanda ukuthi ngiqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yokuthi kuthiwe iZANU iyala ama-election observers. Akusikho kuliqiniso lokhu. Esiku-workshop esikuxoxisane ngakho yokuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu. Kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso eku-ZEC egoqela abe-security abe-ZEC kwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu oza lapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba i-election observer kumbe yabe lande okunye, ngoba siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo zemvu umuntu eyisilwane. Kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibili, akulanto enjalo ukuthi iZANU yalile.
Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana lokwenziwa nguhulumende.
Njenge-SADC sibambene, thina nje AU sibambene, njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona. Kutsho ukuthi ngezinye indlela, yebo phela siyavumela la amanye amazwe la, kodwa hathi izitha zethu zibuya zizoba zinshole ekhethweni lethu njalo abangasinqusiyo lati asibanqusi asibanqwa basinqusa lati siyabanqusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo 2023 yebo phela amabandla la ungakufingakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle akusho mfihlo leyo ba balawulwa ngaphandle njalo bayabetshela ukuthi khathe simanini lithi khulumani lokho yikuza thola abantu bekhalela ama foreign observers
yena Zimbabwe lejayele ukuzikhethela abantu abadabuka kwabanye amazwe abahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho uhlelo lwethu esilethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sewuwana ebulilima ward 8 ukansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewuwana
silohlupho sibililo le-transport ezinye izinto ezikhona ukugugudeka komgwaqo imgwaqo igugudekile okungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe bekhangelele ukuthi imoto zakhona zizabahlupha ngenxa yemgwaqo nathi siyafaka imigwaqo kule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyagcwala imigwaqo sibayele sincedi sihamba zivalamagalisi sivala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo lungi ilohlupho kakhulu abangifile especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni ngabalama-finances ngabaholi ngabalani mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elale estopini ngithula ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlele ukuthi kabuye esibhedlele kutholakala nangalelo langa kakulabhasi sizayiqisa kanti ngale kufanele aye athendwa
uDube ugcizelela esithi
ibhasi akusilabhasi sinayo sithatha imota zama-individuals yizo izilayo yizo esiyisebenzisayo lazo ezingahambi everyday yeziyi-week nje isiqile Monday to Friday but izahamba yona incengomvulo la Friday incengono ifuneka ngolwesithathu sokuthiwa lokwenzima
unkosikazi sibonakalise Nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi
ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport especially laba ababalisi abancane kabakubekezelele ukuhamba o-10 kilometers to 12 kilometers belandi transport njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya koBulawayo noma esePlums uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe uthole ukuthi uyehlela khatshana ulo mthwalo uthwalayo sebebuye kwesikhatshanyana bevalelisa behamba bethiya umsebenzi laphana esikolo sakhithi esendudwa so ngalokho abantwa bethu kabayazi lutho ngale ndudwa ngenxa yakhona lokuthi amatitha ayabuya atshintshatshintsha ngenxa yehlupho lololo olwe-transport so kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Ellen Ndlovu
ngokuhlala nisevillejini yentambana sihlutshwa i-transport lapha emuwane i-transport akayitholakali sihamba nzima masiseplant sihamba nzima masisiya koBulawayo koBulawayo ke kunzima ngoba sichapha umfula sisiya etsholoji kube kanjalo lasezikolo lapha kuhlalisenzima ababalisi bagcine bengabiamhazi ukuthi beqhatshe endaweni yentambana isikolo sesisitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo sikulaba abahamba imango kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima babuya bebuye behambe sina abantu abethu bengasisela kufunda okutheni ngoba mali abo bekhona ngapha bale mizi yabo abaningi bahlala koBulawayo ma sebethe babizwa usemele adinge lo umuntu omtelekezela esiya phetsheya etsholoji 12 kilometers ma usuke entambana usebulanda umgwaqo wasetsholoji
umnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lo hlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu
entambana village le problem transport okweminyaka engama kuba 2017 asiyitholi impela ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport nje yabi iqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lo because we just need these plum trees, nezimo zakhona asifani ukufika lawayo asifani ukufika. So ukhanselazi uyazama impela ngayo yonke indlela, but isimo senesesifiso ikakhulu sesiyenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi ayidingi sithole ukuthi usizo lwethu luba sekudingi. So iningi lethu vele sukigivaphile ukuthi khonapho la sesisuke sihambe khona meva bo 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesibheke sibenefitha lapho. So yiyo into ekhona esupha pela kakhulu endaweni naleli. So angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nabo mangabe noma beza lezikhalazo zethu bangazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga sithini noma singazama singena kiphi iminyango.
Okwalamhla sibalapha-ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso ye-Habakkuk Trust. Singangangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabanye abantu abatshengisele emigwaqweni kwele-Ethiopia lamhla besola indlela elemelika lamanye amazwe angenela ngayo kulokhu okwenzakala esabeleni se-Tigray okubulawa khona abantu mahlana libutho elidinga abathi ngabahlamuki. Soke isikhathi sezamasiko
senganamasiko wenzi umandla baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lwamankazana asezibika emajaheni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Kunjani balaleli lonke abe-Studio 7? Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba frendi abe yabelokela ikhaya ngabahathi. Ngayijahambele ngafaka noma yi-picture noma yi-comment la commenta abelokhu efaka ama-heart abelokhu embingelela make sure ukuthi uba friends nomuntu lwana apha until baze bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuwhatsapp. Uthando soluqalisile khona phana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwaziwe ukuthi umuntu omunye lomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone ebhizi kwesinye isikhathi abanye bayatshestale busuku uyaphosta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ehlangane khona aphoste phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi bani athole ukuthi wena uoni e-online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa kakhulu kakhulu bakwenze ebusuku kwinto kwabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bayakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma ngaphosta ngo-3 noma ngaphosta ngo-1 noma ngaphosta ngo-2 ebusuku bayaxoxa from kuphosta epostiweyo baze baye ku-inbox baphume ku-inbox baye kuwhatsapp kanye ukuthi kutshengisa ukuthi umuntu free. But manje labo ababe belabanye kankulalo bambi ifoni ebusuku so yikho kwenziwa ngosisi labo bhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamate laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebethi bena bayazibika ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uze kuthiwa intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalo umfana besimhleka. Kodwa manje akusekho lokhu manje njengoba uhulumeni siwafaka ama 50-50 ama rights sonke sesiyalingana. Unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje itsokwafika lento leyabathi technology. Siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni. So kusho ukuthi nxa engalafoni ke kasakhonjiswa ke makunjalo. So ikodadewethu ke sebethi manje ke bona ngcono bezibike. Mina ngilibona iphutha kodadewethu uma bezibika bezikhombisela amajaha. Amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole iphone number. Uma ngalathi phone number kusho intombazana leyo siyahlala injalo yaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingatholi ijaha. So le ntombazana sokufuza ukuthi yona izikhombisele. So ba lelungile odadewethu ukuthi basikhombise. Angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Sima lapha kuhlelo lwethu lolwamhlanje kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu. Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sakuphi kuqala sabala indima ezimbili ufollow 8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4. Kwathi ehlangene nawo abayala ngokuthi ningamuke iJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu. Nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudea lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni labo esihleli khona. Labo esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Labo esedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini namabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke. Lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sesuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sesuke lapho silabo phathe ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Ungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudea, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba suwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanqabele izikhundla ezinkulu ngekholisa ukubizwa amagama acatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema. Bangayabuka eJudea, bayabuka eSamaria, kodwa lapha abahlala khona bubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo nokuzenzisa nobukwaba nokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi, nxa uyilokho enguqambileyo, lanxa nje uyisakamanzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ubusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudea ungakalungise iJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise iJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, sicela ukubana usitshengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzama ngalika phambi kobuso bakho. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo. Siyabonga kakhulu uDukameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali tshona njani umthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla kuhlelo silothando Gwinji owenhlanganiso yeAfrican Union Youth Envoy kanye lobutholezwe iHosinyathi umqondisi weNational Gallery of Zimbabwe sihlolisisa udaba lokuthi abakumsebenzi wezemidlalo badlala indima eqhathekile ungakanani nxa sesikhangela indaba zokuthuthukisa eZimbabwe asizweni umbono kaThando eThando ngiyakwamukela uhlelo ngeviki edlule lapho ube phawula ukusemthethweni istatue esika Mbuyane Handa ngosuku leAfrica Day sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzasebenza gadalala ukubona ukuthi abakumsebenzi wezemidlalo balakho ukuziphilisa ngomsebenzi wabo sibone njalo inhlanganiso yeAfrican Union ithakazelela abakumsebenzi wezemidlalo besithi badlala indima eqhakathekile kakhulu ukuthuthukisa izwe kazi leAfrica ukubona njani lokho
salibona ninyabonga ukuba kuhle lolamhla kuyinto enhle kakhulu ngoba njengama Africa iart into eseduze kwethu bembali enyenhle kakhulu ukuthi singazama kuyibuyelela sivame ukuthola okuhle khona utyani kwakuvele kukhoneka emandulo sithi ukuletha phambili indlela encedwa yiart neculture iheritage naliyana ukuthi sivame ukubuyela ebuntwini bethu ngoba ubuntu bethu I think yibo obusenza sibe ngama Africa yibo njalo obungasithuthukisa nxa singabuyela kimi
ubona ngani aba arts and culture sector bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe njalo kukhona okwenziwa nguhulumende na kubathuthukisa
unfortunately eZimbabwe kunga kunzima mbijana singakhangela iart industry yethu esinayo ilomsebenzi omkhulu ukusekela intuthuko yesizwe singakhangela amasophi awe South Africa generations labo bani bani ngamasophi ayenza imali sikhangela ama movie eNigeria sebeyenza imali sebeletha something kumnotho wamazwabo kodwa thina eZimbabwe ungani sisashishele emuva mbijana and labahlabeleli bethu labo batshona bekhala lapho kunengxoxo eziphathelane lozulu eziphathelane lesizwe bake bebekhona ama-artists but bethi bekhona bafika basinike i-entertainment kuphela bangabi yingxenye yama-conversations wona lawa yabesenziwa kodwa yibo kumele ukuthi nga siwathembile ukuthi baza-reach out to ama-communities lathi esehluleka uku-reach out to kuwo
hayi siyabonga Thando Butholezi ngena kuhlelo yini umbono wakho
Michael ngithuba lelo ngiphelona ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe ngukhulumende ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19 abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo uhulumende ukubona ukubalulekile ukuthi hayi kabancedise yise sengaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phosa kuzawo lo tshintsho olubambekayo but uhlupho lukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe into le esithi intellectual property ngani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi bayayithanda imidlalo yama-artist kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokhu kusasilela ngikhuluma nje ngise-South Africa okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo abayikhiphayo imiculo yabo abantu bayayithenga ngokufaneleyo imali yabo bayithole so ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu kasihlonipheni imisebenzi yama-artist imisebenzi yabo baphila ngakho singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni
hayi siyabonga ngamazwi akho Butholezi isikhathi yisesedliwe ngumangoyi sithanda ukubonga uButholezi uKhosinyathi loThando Gwinji ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje Zulukandaba olivalisayo ngenjabulo igama nguMike Gobe bye bye
namhla kulomdlalo ngokugcina owebasketball Africa League Finals okulungelana khona iqembu leZamalek le-US Monastir lakwele-Tunisia bekulamaqembu alijumi lambili 12 abengqikelana emidlalweni le eKigali kwele-Rwanda singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abanye abantu ekwekwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo ngokipstu